Ho tentato di sebone ukuthi uthotha uvice president uJoyce Mthuru and kwenzakala kwazenzakala ukuthi kuyelectoral cycle 1 esifanele singakwazi ukuthotha uvice president ababili kusho ukuthi silokhe kwaba lokhetho luka 2013 abazali bazivele ngokucabanga ukuthi ilizwe economy iyangaphi nokuthi impilo zethu abantu bakhaza ziyangaphi bavele bahle baba preoccupied ngokubanga isikhundla sikabongameli abanye baqalisa ukufuna ukuthi basitate la labanye leqembu leliya amaqembu lathu baqalisa ukuthi iconcentrate ekuthatheni isikhundla sikabongameli akula muntu elicabangayo ngokuthi amakampani avalwa akulamuntu ecabangayo ngokuthi ezikolo abantwana impilo kayinto ahambi kahle akulamuntu ecabangayo ukuthi ezibhedlela akulamithi akuwawelelanga wonke nje abasibusayo ba-preoccupied ngokusesikhundla sokubusa ilizwe so kulokhu kube nzima kakhulu ebantwini makhaza ukuthi sikekwazi ukuthi kusasa lethu liyangaphi njengamazimbabweni
umnotho welizwe ikakhulu sikhangela ukubana uyandise ukuvuselelwa ngabantu ababe bevela kwamanye amazwe bezoyenza lokho kuthiwa i-investment ngesilungu ungathi nxa ukhangela umumo wakathesi sikhangele yona i-investment
khathesi i-investor confidence ayikho ngoba akulaeoa kuzotshala imali yakhe ezoqala ibhizinisi okokuqala uyabeungakwazi ukuthi ma ufuna uku-investa uqonda kuliphi ihofisi ngoba emahofisini konke kahulumende kwi-polarize uzathola ukuthi uzaphiwa ilayisensi ngomunye umuntu othile kusasa kujike kuthiwe ufuwe umuntu welacoste kumbe uphiwa ilayisensi ngomunye kusasa kubhuka ujike kuthiwe ufuwe umuntu we-G40 so kona khonokhu kwenza kube nzima vele ukusebenza akusela progress akula nto ehambayo ngenxa yokuthi abantu labo bayalwa singakhohlwa ukuthi ndlovu ezimbili bazisilwa vele kulotshani kufa kakhulu so vele akusebenzi ukuthi akula business ilizwe ngaleyindawo istate siqhubeka sisemuva amabhizinisi aqhubeka esafa imali kayikho and akulamuntu ezihluphayo ngakho konokhu bonke bababizi babanisana isikhundla.